iresponse yabantu bari kusijabule kakhulu ibinhle kakhulu njalo bebekhona abanye abebekritisiza abaprodakt bethu ukuthi lokho kuyasinceda ukuthi singazama ukuthi silungise lapha nalapha okungani kuyasilela abantu angani abakujabulelanga kodwa overall response kukhanya babajabulela abaprodakt bethu maybe ngingakhuma amakhitshane ngecompany yethu ukuthi kusukela ngaphi njalo sisiya ngaphi ikhampani yethu isungulwe ngo-2019 yabo besixhase khona i-Axial Revolution thina vele besijonge ukuthi si-traine ama-farmers ikakhulu abelisane ngalokho esikuza kuthiwa i-value addition yesilungu sikhangele ukuthi benganonisa njani ukudla kwesintu in particular sesiphathiseka kakhulu ngohlelo lwe-farming okuza kuthiwa i-Education 5.0 sinadakele ngokuthi sikwanisile ukuthi sihambe siyeyenza ama-experiment ethu elifane State University sithe sisaphezwa khonokhu i-interest yabuya layo chasa yasinika i-technical advice ukuthi nxa sifuna ukuthi ama-products ethu ikakhulu ichiliso ake siyenza ukuthi singayisetha njani njalo wasinika namaadvice ukuthi singakwasa loku-venta i-juice production yikho esesikhona manje.
Kahle kahle liwapheka njani amanamnedela njalo alengezeleli okuningi okungaphazamisa isimo sawo kumbe ukunambitheka kwawo? Liwakha egangeni, liwaphekele ngaphi njalo ahlolwa njani ukuthi alungele umphakathi?
Thina indlela yethu ukuthi siphakamise izakhamizi zelupane in particular or emathekeleleni. So esikwenzayo sithenga lezo zithelo kwizakhamizi kodwa siyaqala si-analyze ukuthi amafederali basiphathela wona alungile aclean before singawa process. Thina sisebenzisa ifuthi yonke siyenze i-product yethu kasiyifaki lokho kubizwa ngesikhiwa kuthiwa ama-additives njalo ngiyengarevila i-secret ye-company ukuthi siproducer njani ama-juice but amafitshane kasiyifaki ama-additives siyenza ama-natural juices. Uhlelo lohulumende olubizwa nge-Education 5.0 luyasivumela ukuthi sihambe kuma-innovation hub ema-university aduze lapho esenzela khona siyenze ama-experiment yethu kungalamhlawulo esiyikhiphayo. So esiyenzile ama-experiment ethu siyayenza ama-experiment njalo njalo si-checka i-quality of our product.
Ikusasa yes lizawathengisela njani abantu bonke labangaphandle kwelizwe?
Ikusasa yethu khanya inhle kakhulu ngoba sifake igada lohulumente lokubizwa kuthiwa i-interest liyasincedisa kakhulu kunye-advice ukuthi ngasifuna i-exporta kusale si-improve ngaphi langaphi i-product yethu yikho siphathiseka khona kakhulu. Yebo, yikho esikukhangeleleyo kakhulu ukuthi si-export ama-products yethu ku-diaspora ngoba sikhanya kuma-social media lapho ogoqela u-Twitter nabo-Facebook bekhanya bewathakazelela belesifo sokuthi bewathese lawo majuice.
Sikhuluma nje athengiswa ngani?
Okwamanje siwathengisa ku-restaurant eku-Robert Mugabe no-9 Avenue yikho atholakala khona for now kodwa kuvikileza sizozama ukuthi siwangeze emabhalisini amaningi ey'tolo eziningi. Bengawathola embali mall kule-shop okuyihandi okuyi-restaurant lapho kulokudla khona okuthengiswayo okudla okuthele okuthengiswayo yikho okutholakala khona ama-juice ethu for now. Imbodleleli lodwa lingarenja ku-$0.80 kusiya ku-$1.
Sibone imbodlela enkudlwana zikhona yini ezincinyane?
Zilama-500 mls lama-375 mls amancane siphinde sibe lamambodlela amakhulu esebenza-5 liters.
Yiziphi izithelo elilaso?
Okwamanje silomviyo, silomnii, silomtshankela.
Uthe alengezeleli okubizwa kuthiwe ngama-additives ngesiNgisi, kuyini elikwenzayo ukuthi anambitheke la ama-namnate?
Ama-namnate anta avele elithukela lawo, so sisebenzisa lelo thukela elivele likhona enamnedeni yiyo kwenza kwale kunambitheka okukhona.